indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 20 kuMfumfu 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe asebele nyanga ezine bevalelwe entolongweni. Inhloko kahulumende wakwele Bhilithane unkosikazi Elizabeth Truss uthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla ngoba amalunga ebandla lakhe engasamfuni. Inhlanganiso kahulumende weMelika e-USAID lamhlanje inikeze iZimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike kumashumi amane amadola eMelika, $36.7 million yokuthengela abalambayo ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abalishumi lanhlanu asebele nyanga ezine bevalelwe entilongweni. Kodwa lolu gatsha lufakele uChamisa imigoqo amele ayilandele. Lokho kuza ngemva kokuba amagqwetha akhe ebhalele usikomithi wamajele incwadi ecela leyo mvumo kulandela ukuvinjwa kukaChamisa ngonogada bamajele. Encwadini yokuphendula amagqwetha kaChamisa unobhala obona ngezemithetho kugatsha lwamajele uthe umnumzana Chamisa uvunyelwe ukuyabona abasolwa kodwa uthe kumele atshele isiphathamandla phambilini kwesikhathi. Phezu kwalokho uthe uChamisa kavunyelwa ukutshaya izilogani zebandla lakhe kumbe ukukhulumisana labantu duzane lamajele lapho esiyabona osikhala. Uthe akumelanga njalo abe lezibotshwa lezi okwesikhathi esedlula imizuzu engamashumi amathathu i-30 minutes. Sixoxe lo kansila webandla le-TCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Indaba kokuqala indaba ka-Honorable Job Sikhala labanye bakhanyathini labana i-politically akwendaba esingathi i-criminal. Yikho siyamangala ngenxa umongameli wethu we-TCC u-Advocate Nelson Chamisa sewavunyelwa ukuthi ahambe ayebabona ngemva kokubalelwa isikhathi eside kakhulu kwavunyelwa umuntu wakuqala. So bebephuza becala ukunika-ke ithuba lokuthi ahambe ebabona besenzela ukuthi banike ithuba uDouglas Mondora onguye abasebenza naye. Yikho kakumangalisi-ke kathesi njengoba uDouglas Mondora esehambile-ke uJob Sikhala bala ukumbona yikho sekuvunyelwa-ke umongameli uChamisa. Bese befaka-ke le migoqo ukuthi kakumelanga akhulumisane labantu. Kambe thina simanje ngaso simomomo kaChamisa xa abantu bembingelela kumele aphendule phela akhulume labo. Ungumongameli webandla ungumuntu azakalayo elizweni kwenzakala-ke kube lama-journalist aseduze befithi ukukhulumisana layo bebuza okuthile akumelanga-ke avale umlomo ale ukukhuluma labo. Kunezibotshwa ezinye lazo ezimaziyo njengomongameli welizwe abazafuna ukukhulumisana laye aseyalelwayo ukuthi akhulumisane nabo kuyinto njengaqondanga okutshengisela ukuthi ilizwe leli-ke libuswa ngodlame kakulandelwa umbuso kantando kaZulu. Akumangalisi kuvele kuyezakala okwenziwa-ke libandla lezanu-P F lo emasemtabuzomnangakho.
kodwa abe ZANU-PF bayakulandula ukuthi balokwenza lalolu daba njalo bayangenela ekuhanjisweni komthetho. Ngisho layo uhulumende uyakulandula lokho.
Bayakulandula phela umphakathi wazimbambiloya ngingavumi ukuthi ngiyaloya ngiyaphakathi. Isela ungalibamba litshontsha ulibuze ukuthi kade ubotshelweni uzathi bathe ngitshontshile. Yasho ukuthi ngitshontshile imiphakathi lesela ngakuvumi ubugebe ngoba yabe benzakele. Yikho-ke izanupiva sozasavuma lokho kodwa kuyazakala ukuthi yiyo nankukesela labantu batshayela izwe lonke sisiya kuma-by elections sibonile iflabhosi belinyazwa honorable Topa sibonile ikhezi belinyazwa honorable Phulu vele kusebenza kwezanupif ukuncindezela izizalwane zezimbabwe njalo kabavumi ubugebengalokuona kwaba abakwenzayo kodwa into nje yabe isegcekele.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngokhansila webandla le-CCC koBulawayo. Inhloko kahulumende wakweleBhilithane unkosikazi Elizabeth Truss wazise namuhla ukuthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla. Lokhu kulandela ukuzamazama kwemikambo yemali yakweleBhilithane ngenxa yemithetho yakhe egoqela ukwehlisa imithelo okubangele ukuthi abebandla lakhe lama-conservatives bamtshele ukuthi kumele achiye umsebenzi. UTruss uba ngumkhokheli weBhilithane wakuqala ukuphatha lesi sikhundla okwesikhathi esifitshane kanje. Kumbiko awethule emini uTruss uthe uzaqhubeka ephethe isikhundla lesi okweviki lapho ibandla lakhe elizakhetha khona umkhokheli omutsha. UTruss ungene embusweni ngemva kokuthiya umsebenzi kukamnumzana Boris Johnson laye ophume buthumuthumu esexotshwa libandla lakhe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Lolu daba lobunkomo ludaba olunzima kakhulu. Ukugazena noma ngithi ukuka ilizwe laseNgilandi akusiko lula ngoba lapha iNgilandi babunkomo lilizwe elinedemokrasi kakhulu okungangokuthi nxa kuwukuthi ama-members of parliament bengavumelani le ndlela obusa ngayo bahle batshengisele sobala akufani labanye amazwe ukuthi ama-members of parliament bazefanele ukuthi balalele umongameli into ayikhulumayo kodwa lapha bakhangela into eqakathekileyo eyokuthi ilizwe ilize leNgilandi linzinze liyenelise ukuthi kube kuyinkolomi yayo lihlaliseke kuhle. Ulesitrasi ngemva ukuthi sesabona lapha nothi kakhulu ezomnotho wathi ngemva kokwethula imithetho yakhe ezomnotho zawa kakhulu okuyiyo okube yimbangela enkulu kakhulu egcine sibona eqala waxotsha uso wakhe lo okhangela nezimali ukathi laye ngokunjalo ngokulandelayo layo ehamba.
Simzwile esithi kuzakhethwa umkhokheli omutsha phakathi kwamalanga ayisikhombisa alandelayo. Ngubani okhangelelwe ukuthatha isikhundla sakhe?
Ungathethi kusasa ingxabangxoza babunkomo akukacaci kuhle ukuthi umbani uzathatha isikhundla sakhe ngoba into elekade ingakhangelelwanga kakhulu ukuthi yenzakale kodwa iloba nje kade ilokhu iyihlokoma injalo kodwa abantu kade bebecabanga ukuthi mhlawumbe kuzabe lobubelo ngendlela elekade ibusa ngayo kodwa-ke laye angazange avume ukuthi atshintshe loku akufunayo. Yingakho lakathesi lokho kungakacaci kuhle kodwa engithemba ukuthi emalangeni amabili amathathu kuzabe sekukhona omunye noma ngathi ama-front runners njalo ekuqopheni kuka-prime minister ongeyozangena ayisiki ukuthi kuyafana ukuthi kukhethe umuntu oyedwa kodwa kule ndlela yakhona i-procedure njalo efana ukuthi ilandelwe mhlawumbe bazaba babili bathathu njengalokhu esakubonayo kodwa-ke okwakathesi kuzabe yinto efana ukuthi yenziwe masinyane ayisoze ithathe isikhathi njengale esabona yena uLuzitrasi lomunye wakhe ngesikhathi bezama ukuthi bangene ngesikhathi sokuphuma kukaBoris.
Yena uBoris sibona ibizo lakhe lalo likhona abanye bakhona abakhuluma ngaye abathi mhlawumbe engaphenduka kungenzeka yini lokho?
kuyenzeka ethenduke kodwa ke angiboni ukuthi engaphenduka uBoris sebe ngomfaka ibizo lakhe njengalokho sizokubona nje kwesikhathi amapolicy enza aphumileyo abayisebenze sebefisa ukuthi njengalokho okwanithi izinto avuthi abayisebenze ukuthi ayumgalo wayengcono ukathi sekusase into efana nayo abayisebenze be-opta uBoris ngenxa yokuthi bebone ngathi uLuzithasi yena ube ngumuntu ofike wangena wabe confused kakhulu nxa bekhangela mhlawumbe babone ngathi akusela muntu oyabe e-properly qualified kuhle ukuthi akhone ilize yingakho mhlawumbe sebe ngagcina be-opta uBoris kodwa ke khona uBoris nge-pressure angena kiyo angibona ukuthi yena sengabuya aphenduke futhi njalo kwezokuphatha.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane uhlaziya njalo ezombusaswe. Inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa amazwe omhlaba ngenhlelo ezithiyeneyo zentuthuko e-United States Agency for International Development, i-USAID, lamhlanje inikezele eZimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike amashumi amane zamadola eMelika, i-$36.7 million, okuyimali ezasetshenziswa ukuthengela abalambayo eZimbabwe ukudla. Le mali ifakwe ezandleni zohlangothi olubona ngokuncedisa abalambayo kumanyano amazwe omhlaba olweWorld Food Program, i-WFP. Izasetshenziswa ukuthengela uzulu eZimbabwe ukudla phakathi kwenyanga kaMfumfu kusiya kuMbimbitho ngomnyaka ozayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi ilizwe libhekane lendubo ezifana lobhubhane lwe-COVID-19, ukuguquka komumo womkhathi, ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota, inhlanganiso le ithi izasiza abantu abangaba zinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abasendaweni ezithi Buyera, Wesa, Mutsi, Bikita, Chiyi, Nkayi, Mangwe, Lase, Mount Darwin. I-WFP le-USAID zithi zinceda kakhulu uzulu weZimbabwe ohlala emaphandleni ngoba ewelwe kakhulu ludubo lwendlala egcina ezithengisa impahla eqakathekileyo okwenza ubuyanga ugcine buqhela. Usizo lolu lugoqela ukudla okufana lamabele, indumba, lamafutha okupheka. Emkhosini wokunikeza lolu ncedo lwemali kwabe-WFP ngabe-USAID bathe bazasebenzisana logatsha lukahulumende olubona ngezisebenzi zenhlalakahle kaZulu. Umholi wesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Alien French, uthi lanxa ilizwe lakhe libhekane lendubo eziningi ezikhangene lomhlaba kodwa lizaqhubeka linceda eleZimbabwe.
USAID is the largest government donor to the United Nations World Food Program, both worldwide and here in Zimbabwe. On behalf of the numerous vulnerable people that receive support thanks to the generosity of the American people, we want to express our gratitude today. In particular, we are jointly announcing
ukuze abantu bathole okokudla ngesikhathi lesi esibi sokunzima. Indubo zomhlaba sezenza kwaba nzima ukuba sincedisane. Njengele Melika sizimisele ukusiza. Namhlanje athaba ukuba siza kupha imali efika i-$36.4 million ukusiza ivela kuhulumende wele Melika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Roberto Bolini, isiphathamandla se-WFP City. Inhlanganiso yakhe izasiza ukuba imuli zincedakale ngesikhathi sendlala.
WFP and the United States are committed to support humanitarian and social.
I-WFP lelizwe leMelika zizimisele ukuncedisa kulabo abafuna usizo kweleZimbabwe. Loba nje sisiza okwesikhathi esincane sizaqhubeka sidinga olunye usizo ukuze abantu abadubekayo basizakale.
Isakhamuzi saseHarare umnumzana Alpheus Mapranga uthi ngabe lolu ncedo lugoqela labasemadolobheni ngoba kulezinye imuli ezidubekayo okwamagama ezingelamizi emaphandleni.
Lokho abakwenzileyo ngokuthi yebo ngiyabona balendawo zabo abazikhangelayo kodwa
engikubona ngokuthi even emadolobheni abantu labo bafuna assistance yokudla ngakuthiwa bakufake bakhangele amadolobha ankhona ukuthi bakhangele kulezalukazi kulabantu abadala abafuna i-assistance yabona bangakhangela khonokho bangakulungisa kuzanceda umuntu wonke.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalokhu yehlule, kodwa kumaviki asanda kwedlula umphathintambo ukukhishwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa uveze ukuba eleZimbabwe lilokudla okwaneleyo. Usizo lolu luzancedisa imuli ezifika inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 700,000 kunyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uhulumende wakele Melika uphinde wathembisa ukuba uzasiza ngezinye izigidi ezithoba munye zamadola 9 million ezazenziswa yi-WFP ngomnyaka ozayo eZimbabwe. Lumnyaka ka-2022 elemelika linikeze imali efika izigidi eziphezu kwamashumi amane zamadola 44.2 US dollars ukunceda uzulu weZimbabwe. Abe-USAID babika njalo ukuba selanikeza eleZimbabwe amabhiliyoni edlula amane amadola 4.2 billion yokuncedisa kuhlangothi ezijeneze zempilo okugoqela ezokutholisa ukudla kwezempilakahle ezomnotho kanye lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu. Ukucubungula okwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ZIMVAC kutshengisa ukuba abantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million bazalwe bebhekane lodubo lokuswelakala kokudla phakathi kukamfumfu kusiya kumbimbitho womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uvikwa eselaye ukuba kuthathwe izigidi ezilitshumi lanhlanu zamabharela amafutha ezimota 15 million barrels asezipaleni zelizwe ezestrategic petroleum reserve athengiselwe uZulu ngenhloso yokwehlisa intengo yawo elokhu ikhuphuka. UBiden ubikwa esenza lokhu emizameni yokukhweza usekelo lwebandla lakhe phambilini kokhetho lwama-midterm elections, kodwa yena uyakulandula lokhu esithi uyakulandula ukuthi uthethe leli nyathelo ngalesi sizathu. Inkampani elungisa izimota zohlobo lwe-BMW iya kwele Germany ibika ukuba izatshala imali engangebhiliyoni lamadola eMelika, $1 billion, emsebenzini wokulungisa imota ezisebenzisa ugetsi kufektali yayo eseSpartanburg esigabeni seSouth Carolina eMelika. Izaphinda itshale njalo enye imali engaba izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa ukuqhelisa umsebenzi wokulungisa amabhathri ezimota lezi kufektali eseduzane lelungisa lezi zimota. UZulu waseChad obetshengisela esola umbuso kaSale eCape Zabo, inhloko kahulumende lamhlanje uvikwa etshise ama-ofisi yakhe asesigodlweni salelo lizwe. Abatshengiseleyo laba bafuna avisele intambo zombuso kuZulu ngokuqhuba ukhetho ngokuphangisa. Kubikwa kufe abantu abahlanu ekutshengiseleni kwalamhlanje. Kulabanye njalo abanengi abalimeleyo abahanjiswe ezibhedlela. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, alimale kakhulu kulandela ukuhlaselwa kwawo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eMatobo lase-Insiza ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzayo. Omunye wabalimale kakhulu ngunkosikazi Jasmine Tofa omela iBulawayo Metropolitan ePhalamende owephuke izandla zombili. Vedlula isikhombisa abalimale kakhulu kulesi sehlakalo. Ababona ngokwenzakalayo bathi kuzaqhamuka udlakela olukhulu ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngobani abaphehla udlakela lolu njengoba ibandla elibusayo elezanu PF lalo lisithi abalandeli balo bahlaselwe ngamalunga ebandla le-CCC. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF endawonye lomnumzana Fortune Mlalazi ocubungula ezombusazwe. Uchuma ochothoza indlela udaba lolu oluvezwa ngayo zintatheli zindaba usungula lingxoxo.
Ngesikhathi eziningi kakhulu nxa into bezisenzakala zingenzakala ngapha kuzanu PF akula muntu okhuluma ngazo, akula muntu ozinyabazayo. Ngisho ngabe abantu bezanu PF bonasho bantu kumele babazibonele bodwa, kodwa nxa kungenzakala into nje encane ngalo ku-CCC maye sokungamadala sesikhuluma ngako emarediyweni kuzofika e-America kona ngabe ku-VOA all other media houses sokhunywa ngakho khonaphana yikho ukuthi khona ngiyalishona kakhulu ngoba i-tribalize nxa indawo ngenxa yindawo liyabantu kakhulu kodwakana kubrida eyinzondelo leyi engayeyanecessary okumele ngabe lina liyangisha amenikhangela eRwanda ngayo i-genocide yano yaqalisha yini into abelizenza umuntu eqhumele eceleni eseredieni abantu belilalile. You do not understand i-power elilayo lento ento abelizindaba nxa lipho ngokukhulu into eyi-reckless liye yithi kona abantu lalayo ke behlale beqhamana kuphela. Asizameni ukufosa umoya wokuzamana lokuvuma ukuthi hayi nxa omunye ebone ngendlela embi akusho ukuthi lomuntu useyisitha sami yikubona kwakhe mina nxa ngibona ngendlela embi akusho ukuthi hayi mina ngasikhulumisane kumbe akusho mina ngasikhiphana namasawudo.
Ye baba Mlalazi, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uJuma uthi hayi labantu-ke abazintatheli izindaba kanye lalabo abakhuluma ngakhonokhu ibangani babangela lokho, kodwa-ke yikho yini kumbe kuhamba njani ngamafitshanzela?
Ngingatho wami umbono ngizaresponda nale indaba ekababa uChuma eyokuzama ukublame abanye abantu ngephutha elenzakalayo. Intatheli zindaba labo bonke abantu okwamanje bakhuluma ngale ndaba ngenxa yokuthi yenziwe. Intatheli zindaba kabazange bayecreate istory ukuthi u-Honorable Thofa uchayiwe, abacreatanga story nabantu bezanu abahambe bayachaya u-Honorable Thofa nabanye. Intatheli zindaba sezibika lokho okwenzakeleyo. Sibuyele Dube on this issue of violence. Akumangalisi ukuthi ibandla lezanu libehave ngale indlela, ngoba vele lathi sizalwa sikhula savela sazalelwa phakathi kwayo izanu isenza i-violence. I-history yayo is well recorded. Nxa sikhuluma nge-violence yezanu asithi wonke umuntu wezanu violence, yikuthi nje i-structural or is embedded within the organization ukuthi babe-violence. Uchuma ngumuntu engimaziyo, angizake ngizwe kuthiwa uChuma wenza i-violence. Nabazali bakhe uChuma nyabazi, kangizange ngike ngizwe kuthiwa umdala uChuma wakwenza i-violence iloba nini. So malutshwana abantu esibaziyo ukuthi hayi ubani ulungile, kodwa sifisa ukubana basukume abantu anjengabochuma bayikhondene, ngoba kunje kwenzakala izigigaba zonke lezi ezenzakala ey-2 i-by-election. Ubuthungameli bezanu kabukasukumi ngitsho yena upresident bakhondema i-violence. Ubuhle bangikhona obezintatheli zindaba yokuthi ku-well documented sizibonile izimota zasemash east labantu bangakhona izithombe zila, none of those have been arrested.
Chuma ngena khonapho uyamuzwa lapha uMlalazi uthi vele ibandla lezanu PF ngabantu abalodlame.
Yinto benjama ukuthi ngikuchashe khona ukuthi thina ama-analyst lapha e-studio sifikashikuchabanise into lokho. Ngikutho ngabe ithi mina ye udlame lwenzakele, kodwa phela ngalusenzayo lusenzakala asidingisene asidingisene ukuze ukuthi sikuwe lapho phela, ngoba kufike kusenza ibhayethi lapha koBulawayo endlule kemapha eduze lapha kuwakuthelis bashaye abantu bezamtezi kulabogogo ababili lalamanye amashikha amabili nabanye obaba nje abingabebathathi abanye baze ba-admitwa e-u b h lapha. Akuzange kube kukhulu endaba nale kuma-studio seven kuma-social media kwaba yindaba yakhulu ngambijana yadlula yabo, kodwa kunabantu abalimalayo ba-admitwa elemzeni beach na even if you hamba ngabe inyathini ngale okhulu ngakho lapha ngiye mina abantu abakushaya but iyakhumbula ukuthi after uzame element inyathini lapha kuba kushiyene lezamthe futhi washiyele indlu lapha wapha ngizo kuya about 4 days
yes yawuza kakhulu Juma kuya phambili lapha ndalazi kumele kwenzweni
uyazi ukuya phambili ngendaba ye violence ikuthi silungise iculture yethu ye politics which is where esilenkinga khona abantu bahloniphane uthuma uma ngimbona ngimhloniphe njengesizalwane seZimbabwe sihloniphe abantu besifazana nalabo abavulnerable uma uthuma uyamazi honorable Thofa akungitshele Thuma ukuthi uma ungumuntu sibulopheleleyo usazi honorable Thofa uqalela ngapha ukumtshaya umuntu njengaye umuntu ongeke abulale ngisho impukane kodwa ungambona kuphela uhlale ezisimayelela kubingelele
umnumzana Fortune Mlalazi uhlaziya ezombusaswe obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Juma owebandla leZANU PF kunxoxo ebilawulwa ngoGibbs Dube weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zibhekane lodubo lokwengezwa kokuvalwa kwamanzi kulandela ukucitshwa kwamandla kagesi okumpompa amanzi asuka edamu leNyankuni esigodini. Kubika uBathabile Masuku.
Kunaleso sizathu ikhansili yalelo dolobho yethule isaziso sokukhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzise amanzi ngonanzelelo ngoba sebezabanjwa ngamandla ukwengeza isikhathi sokuhamba kwamanzi kulaleso esijwayelekileyo. Umnumzana Willias Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yeProgressive Residents Association eCountry Park uthi ikhansili kumele ihlangane lezakhamizi zibonisane ukuthi uhlupho lwamanzi lungaxazululwa njani.
Njengezakhamuzi zakoBulawayo jikelele besicela ukuthi amanzi sibe leplan B ngoba nganya mandlovu akwafaba kithi isebenzi.
Unkosikazi Mthembe Mpofu isakhamuzi sakoBulawayo ukhuthaza abazali ukuthi labo badlale eyabo indima bengathumezi abantwana esikolo begula ukuze benqabele ukumemetheka kwesihudo.
Esikubonayo njengabazali ukuthi umkhuhlane wesihudo ngendlela omemetheka ngayo lathi silomlando ngoba siyakwazi ukuthi kuyathelelwana nxa omunye engabalawo. Asinanzelele nini ngesikhathi esiphakathi kobunzima bamanzi. Umntwana engagula singamthumezi esikolo ngoba ngokunye okwenza ukuthi umkhuhlane umemetheke lezikolo akulamanzi. Ezinye azila even amabhoholo. Ebesikukhangelele ukuthi ngesikhathi esinje ikhansili inanzelele izikolo lendawo ezinjalo kuzivikeleke emkhuhlaneni lo.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo, uKhansela Mlandu Ncube, uthi kabala lwazi lokuthi abekhampani yamandla yamagetsi, EZETDC, bazaqeda nini.
Uhlupho lwamanzi lubangelwe indaba yokuvalwa kwamagetsi eNyankuni Dam. Kukhanya kulento abayilungisayo abezisa, so sikhangelele ukuthi ekulungeni kwakho yikho izakhamizi ezizaba lamanzi khona, kodwa hayi kwezinye indawo amanzi ayaphuma sibili endaweni ezishiyetshiyeneyo noma ipressure yabo iphansi.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli seBulawayo City Council, uNkosikazi Nesisa Mpofu, ibe liphutha ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe loba umbuzo ethunyezelwe nge-WhatsApp. Kodwa umbiko owethulwe ngabe-BCC osayinwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk uNkosikazi Sikhangele Joe uthi izigaba zonke zedolobho lakoBulawayo kuza kuba lokuphazamiseka kokubuya kwamanzi kulandelwa ukucitshwa kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo. Ngubathabile Masuku.
Livestock asihluzeni bomama namuhla sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane ikakhulu ehlasela abesifazana eye breast cancer ngalesi sikhathi kunanzwa inyanga yokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane i-breast cancer awareness month. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. ugatsha lwamajele soluvumele umnumzana Nelson Chamisa ukuthi ayebona usikhala labanye bakhe ejele. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.